Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthukuthele phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala umsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera izolo.
I-documentary ye-Al Jazeera iyembula amaqiki lawo athi wona asekela iZANU-PF ngoba besithi iZANU-PF yiyo yaletha uzibuse.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ividiyo le ijonge nje ukungcolisa ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo.
Uzule nalo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa esitheta uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ngumuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eziqondileyo ngaye lo muntu.
Abanye ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF.
Kwathiya iMDC Alliance achi siyamxolela ngoba ngumama olecebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo ngumsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera, wona othethe iminyaka emibili uphenya udaba lwenkohlakalo ephathelane lokwebiwa kwegolide elizweni. I-Al Jazeera yethule ihlandla lakuqala le-video yohlobo lwe-documentary elamahlandla amane. Le-documentary iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa kwamanye amazwe, umnumzana Hubert Angel etshela intatheli zindaba zalumsakazo ukuthi kulula ukungena elizweni lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo abesethenga ngayo igolide ukuze ihlambuluke ibe yimali eyamukelekayo. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba eveza ukuthi inkampani edinda imali phansi kwebhanga le-RBZ layo ilesandla kubungilimbane lobu. Abanye abathintekayo kudaba lokuchaphazwa kwegolide elizweni nguKamlesh Patton owake wabotshelwa amacala afanayo kwelekhinya, uEwan McMillan, Simon Rutland labanye. Asenelisanga ukukhuluma labantu laba, kodwa uRushwaya yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi uzakhuluma kunsukwana ezizayo nxa lolu daba solulesisombululo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ liveze ngolwesibili ukuthi seliphenya inotho ka-Angel lika-McMillan. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le eliphikisayo ele-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa, yena othi
i-documentary ye-Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF iyaletha uzibuse. Iqiniso elikhona ukuthi abantu labo bathanda iZANU PF ngenxa yamatshontsho, into abazinikwa kuZANU PF, into abazitshontshela uZulu. Into abatshontshe iZANU PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe. Yikho kuphela okukhona. Ngakhumbula yena uHubert Angel sokaningi ebhalwa zintathelo ezindaba, ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle labomama ecaweni. Namhlanje uHubert Davis ngiyosekhitshwa kudocumentary ngendaba zegolide lelizwe. Ubusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini, umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo. I-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sowaqeda amadayimani. Kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide. Njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakaMnangagwa. Uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakaMnangagwa.
Manje kwenziweni Chirodza, lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba uMongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona?
Into engasiza umphakathi yikuthi iZANU PF iphume embusweni. iZANU PF ingaphuma embusweni kungene umnumzana advocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe le Citizens Coalition for Change. Iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okaMnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi, bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo, labangani bakhe abangamakhiwa abahola $8 million ngeviki, abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi kucatchment area yakoBulawayo, uBulawayo eswela amanzi kusuthi labo bangani bakaMnangagwa, uhulumende onjalo ngeke wasiza abantu.
Ividiyo ye-Al Jazeera le iveza ubusela obuvele busazakala. Umnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-CCC koBulawayo. Untungamili uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. Uhubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade kukhuluma labo kade kukhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokufika kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli umuzwa lowo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe xa uthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, labo okukhulumayo kona kokungcolileyo kumele umongameli amthathe linyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba kasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza nazo esekwenzeni kokuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga leZANU PF. Abanye amalunga amabandla aphikisayo asebekubandla leZANU PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries olokudinga amalunga amakhansili lawo edale lePhalamende, lanxa bengasoze bencintise kolweSenate ngoba kusesama abasuka kumabandla eMDC njalo bekhangelelwe ukuncintisa kukhetho lwama-primaries eZANU PF bagoqela umnumzana Tongai Mathuthu lo Simon Chidakwa. Unkosikazi Lillian Timvios owayengowebandla le-MDC Alliance osekubandla leZANU PF uthi kasoze ancintise kulolu khetho, kodwa kuyathokoza ukuba kuleli bandla ngoba akulantando kaZulu kubandla le-CCC lapho asuka khona.
Ngifuna ukukhuluma iqiniso mina vele angila regret ngijoyine izanu PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule CCC, ngicela nje ukubuza ukuthi party leyi iphomwe ngubani. Ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-CCC. Bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini. Izwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni. Bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana uPF ngicela nilikhangele ukuthi khathesa abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election. Nanti ngizwa abanye kuthiwa kwakhona kule i-constituency labantu 17 kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate 1 bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo, so kusala nje kulomuntu 1. Ha, mina ngibone ngani yiyo phela i-democracy. Yikho engubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona ku-opposition ukuthi kule democracy. Yikho esengubonayo ku-Second Republic ekhokhelwa ngu-President E.D. Mnangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey, ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le-opposition ujoyine bakithi i-party ebusayo, i-party yezana uPF. And ngiyasebenza ukuthi u-president wethu u-president E.D. Mnangagwa ewine futhi. Yeah, izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapho. Hayi, izinto zilunga gradually. Kanti liyabona, as far as I'm concerned, noma bengafaka ama-candidates noma u-president wangkhona engama esithi ufuna ukuba ngu-president, ngu-president we-independent because kakahambi ku-Congress, kakayindosewa nge-Congress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election. Kanti yi-democracy yangkhona besithi asisafuni izanu PF, bayabesithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries, njalo ubona inganamathuba akho anjani?
ZANU PF is a part ele constitution. Nanti, so mina ngajoyina i-party 2021. Khathesi it's 2023. Kutsho ukuthi mina so far angikakwalify nje ukuthi mina njani. Ngime. Kodwa u-president wethu uthe umuntu wonke kame. Umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani. Asikagwani. Kodwa silabo abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo. Abanengi, abanye bama kuma councillors, abanye bama kuma MPs, banengi. Mina nje ngeke ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami sizafika, singafika, ngiza kuma lami. Azange ngichiye i-opposition because ade ngifuna isihlalo. Ngichiye i-opposition because of the confusion, because of the disunity. From 1999, kulama MDC amangaki. Sivala khathesi so lize lifike lisithi lina so kule nto ekuthiwa yi-CCC. Abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungu. It's just like an organization eformiweyo kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka ama-candidates noma u-president wangkhona engama, u-president we-independent because kakahambi ku-Congress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election.
Lo bekungunkosikazi Lillian Timvios, ilunga lebandla le-ZANU PF owasuka kubandla le-MTC Alliance. njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi uStandekile uphinde waxoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC yena othi kusobala ukuthi unkosikazi Timvius kalwalwazi olweneleyo ngendlelo zebandla leCCC
kambe umama uLilian Timvius engathi uyajabula kuzana uPhefu ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda ngumuntu ede simhlonipha njalo sesihlamuka sesiya kuzana uPhefu samfisela inhlanhla enhle ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko thina sibuye lonyawo olutsha esithi new approach lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo beyiward beyiconstituency baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengozulu abamabandla ama human rights lamamabandla awamasonto lama youth labo mama lama club lezakhamize ama residents yiwo kuthiwa ngama stakeholders ngoba uMP uyabe yi-national representative eParliament kameleli party umelela abantu lokho kuthiwa thina siphakathi kokuhlupheka mbe usithi confusion ngesikhiwa siyesaba ukuchaya ama primary election hathi abantu sebejala into ezindala thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe leSouthern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo umama uTrivius simfisele inhlahla enhle uma la izana imvumile hayi kasebenzele isizwe hayi isisu sakhe singokuswela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama opportunists kusasa mdlani zanu dilika sizambona seqeqoda futhi ku CCC engasihluphi ngathi gakhangela ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo badle imisebenzi imigwaqo konke hayi kuhoza nalathi thina injongo yethu yikubusa sikhuphi zanu PF esihlalweni constitutionally njalo siyabonga ukuthi abantu selesitshelile siza ngena singalamali mbesile mali lonyaka yithi esibambe esidukwini njalo iphathi eyachiwa ngumama lo ayisiyo CCC wachiya iMDC Alliance achi siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke kubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga sesakhohlwa ngaye njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama primary elections kafunde kuhle ezwe sikuchoyo siyabonga
umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luthi uZulu ukoloda lolugatsha imali edlula amadola emelika angamachumi amabili lanye US 21 million dollars okuyimali yezikwelede zamanzi ilizwe jikelele. Isikhulumeli salolugatsha unkosikazi Majori Munyonga uthi ingxenye yemali le enengi ikolodwa zingatsha zikahulumende. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sokulungiselelwe ukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU PF azancintisa kukhetho kuhlelo lokukhetha ama-primaries azenziwa kusasa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
37 njani isihlobo labangani nami ukhuluma ngogobela ogobela umfana wasegwanda umfana wasegwanda siyalizwa liyakhuluma isihlobo labangani yonke Ngicela into engifuna ukuyibuza mina ukuthi njengoba bathi America ibhale ibhuku, ibhale ibhuku. Hayi le bathini, bathini, bathi Jaziro wathi. Ikuzokhipha information yonke yaseZimbabwe. Kanti into yangkhona le noma zikhipha information kuze ukuthi le nto le incedane. Incedane ngoba khozi izobhala, i-America iyabhala amabhuku noJaziro yakhona izokhipha information yonke ukuthi izosinceda ngayo. Ngoba khozi wayo uJaziro bangkhona labo labo America bengayilandi i-threat zami. Abayilandi i-threat zami beyikhiphe. Beyikhiphe. Hayi kona uyositshela ukuthi babhale, babhale ibhuku, babhala noboJaziro bangkhona bathi bakhiphe information, information. Angeke usize ngalutho lokho, angeke usize ngalutho lokho. Nambona usiza ngalutho zihlobo labangani. Amboni, amboni. Ngoba khozi lalaba amaNdebele lawa asetshenziswayo lawa. Asetshenziswayo labo maphathini ko-66 labo Zanu PF. AmaNdebele wodwa akhuluma, angeke uze umuntu esifonini ekhuluma. Angeke uze umuntu esifonini, hayi nabo bakhuluma ugawule labo ethuma labo bani amasikemu esiNdebeleni. Nangale futhi lathiwa mbani bathi awumunzori. Sikamunzori angikhona le. AmaNdebele ahlale ekhuluma. AmaNdebele akhuluma, angeke ubize abantu besifonini bethu. Hayi, sani tshintsha amaNdebele sicela tshintshe please. Hayi tshintsha amaNdebele sicela zingamakhwapha kulapho kuyo phezulu ngamakhwapha amaNdebele. Hey ngiyabonga imugobela, imugobela ngicela ifunde le yami le inothi ngicela ifunde. Please uthi amaNdebele noma azenze noma azenze bazohlala njengoba nanto bazokwenza. Ungabambani wethu.
Eh, isitifiketi kusitifiketi sasaza nabalaleli nami ngithi Pauli ngoba ngingenela ngala kunini lami bacela ukuzwa ngikhuluma ku seven. Eh, ngikade kumama ligawule lapha ePaula ngendaba yokusinika igold. Ah, ugawule bantu uyamuzwa ukuthi ethukile shem ugawule kwisikhathi. Hhayi hhayi uyangekile umdala lo. Sekuyikuqinisela nje kuphela ukuthi hhayi uzathini. Wavela wavuma wathi laye wayijoyine usathane ngoba ujoyine izalo ufana nokujoyina ubusathane. Kunzima gawule ukuthi uphuke mdala wabo kodwa hhayi hhayi. Hhayi kubuhlungu lokho. Ah, kubuhlungu lokho. Uyazi ukuthi ilizwe liphukudukaje. Alaba abantu babotsha laba. Akuziwa sobona buya wena kodwa ndimno xamxamo kodwa umfana yena lo uyakagawule dala kubavisile umfana siyamfaka ya umfana sifika
sanibonani sanibonani bantu be studio 7 abahle okhulumayo ngipromise wakwancube waselupane nasejotsholo center mina isicelo sami sithi yini bantu be studio 7 besicela nje umnangagwa angasijwayele mamhlambe kungenzeka akwenzeke ilizwe liqunywe sina abantu besiNdebele simesodwa angabe lokho nje esincindezela nathi sinawo amalungelo wethu amashona ayimele wodwa nathi siyimele sodwa besicela abantu abahle besicela kakhulu ukuthi lapha khona umnankagwa awuzwe lumbiko ukuthi sicela ukuthi le mali yakhe alokho ayinikeza abantu nezimoto zakhe ethi uzofaka namajojo kwathini thini hayi cha lokho ke hayi akakwenzi kube khona ngale esishoneni thina besicela nje siNdebeleni ukuthi ilizwe malihlukaniswe sibe sodwa thina bakamthwakazi sesikhathele ngamanga kamnankagwa siyahlupheka eZimbabwe ngikhuluma kanje mina ngise South Africa ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7
salibonani lokho ngiyakhuluma bafithi okhuluma wabizi igama uyazi baqinisile ukuthi izihlakaniphi impela ziyaphila ezisitshela ukuthi izihlakaniphile kanti cha sihlakanipha nangu ugawule ukhulumela abantu abatholwe etshontsha imali ngokungekho emthethweni siyadayisa elinye ilizwe laseNigeria bathi Nigeria athini leli lizwe eDubai thina siyalamba ngapha bona bayadayisa indlela abafuna ngayo kubuyela umama nayo sekutswana uthi omama kumele basekutswana emaphisini behole 1,080 pula ayi inhlamba bafithi esizweni esimnyama sincindezelana kanje hayi lokho hayi kumele bakulungise impela kumele bakulungise impela bezikhathi kuyomakhelwane siyabonga
ngendlela abantu ababelodlami ngakhona kwangenza ngihambe esikolo ngenyawo ngakhupha ama-sandakhela abantu besigqoka ama-sandakhela ama-sandakhela kwakobhathelke ya sikhwethina sihamba ngama-sandakhela yabona ngathi uma ngibheka izinto abagqoka enyaweni amajamba abo la abagqoka enyaweni lawo ngabona kufana nokwami mayini kubhekile yabona kufana nokwami so kendlela ababelodlami ngakhona laba abantu abantabayana kwangenza ngakhupha lebasenda kami ngihamba ngenyawo ngoba mbona ngani into abayenza emphakathini bazoyenza nakimi ukuthi mina wayengigqoke into efana neyabo ngoba bona kahle kahle abantu abana babe ngontando kayiphikiso nje into abafuna ukuyenza bayenza manje yabona so bangenza ngahamba ngenyawo esikolo ngenxa kwesaba ukuthi mina into yami igqokile enyawo yamasenda kami agqokile enyawo agqoba abhala ofana nokwabo mabegqobelela abagqobe khona kufana nokwami so ngizaba nenkinga ngincane nginjalo ngigrade one ukuthi mina ngigqoke into efana neyabo bangishaye bangibulala ngoba bona bedume ngokubulala abantu bakhona so hayi into laphana into abanye ngihlukumeza ebusuku nemini ukuthi lelalizwe lizwe bani kahle kahle lizwe bani kahle kahle elabantu abathule kangaka ngaba bexhathaza kabuhlungu nje phela into esiyenziwe eZimbabwe kuyofana umuntu hlaye ukuthontisela iplastic every day mayekubona la iplastic akuthontisela wena uthule phela ukhale atwathi ungakhali futhi ufele ngaphakathi yabona ubuhlungu obuzayo umele uthule ufele ngaphakathi siza ubuhlungu ukuthi kwenilanga lo muntu lowo kuza ke sitshethena naye ngizothula nje njengani nsuku zonke ngingathuli ngingathuli endlela acabanga ngakho ukuthi naye lowo vele akabiseli akenzini kodwa hhayi one day lo muntu uyathi maye ntontisela iplastic yashisayo ngoba hayi enough is enough sometime umuntu angihlukumeza kakhulu kumele ufike kuthini hayi ungase kufa yini afana nalokho kufana lokufa
njani kwesithetho yazi ngisafuna ukuthi ngikhe ngithi amagama ababele ngogawu ugawule into mele ezazi ukuthi ulindebele ulindebele and yilo never change ukuthi ebelindebele loku ukutshona nje ethi ye kunje kunje ye zama ukuvikavika evithi into engalamsebenzi njalo into engamncedi ngaluti the only thing into kumele beyicabanga amandebele ukuthi alikho indebele elisesitulweni esiphezulu phatini yezayo what is causing that why bengakuboni khono amandebele they must move away from amashona they make a channel ngoba lokhu vela kubasizitabazi because amaphathi amashona avula amaphathi asebenzisa amandebele ukuthi bakhulume ukuze amandebele bavote mayeqeda ukubavotile amandebele bazimela labalala so amandebele kaphume ezimele wodwa engabi le ndawo yokuthi azahlupheka kumbe njani akulandaze minas ngoba lelani lizwe libuswa umhlobo othile kuphela kanti libuswa yimihlobo ngoba silabo sasa fika khonapha isaka bikubuswa umzukuswa umsuthu ibuswa umtshana ibuswa whatsoever they don't care and long we are doing right if you are in the party so eZimbabwe libuswa lishona kuphela police kutsho njalo ugawule kazama ukuthi ezibone ezinoka amakhwapha umdala
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika indubo lokhu zelekana kwayengumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukubotshwa ngeviki ezayo phezu kodaba lokufumbathisa unondinda owaya emacansini laye. Kulomunye njalo owesifazane osehambise uTrump emthethwandaba wesigaba seNew York esithi uTrump wamdlwengula endlini yokulinganisa impahla esitolo ngeminyaka yabo 1990. Gambe uTrump othi ufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo uzaphumelela na yena igama lakhe selingcole kangaka. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. UZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo umsakazo kamabonakude we-Al Jazeera. Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primary elections alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lilakho ukulalela ezinye indaba lamhlanje ntambama ngo-half past 7 njengalokho esikwenza nsuku zonke.